kakhulu lapha ugwenile kakhulu ngoba nxa kuyikuthi uyeyisa umjuru njengokuba ngumama kwakhe kukutsho phela lo mkakhe uGrace laye kangeke athatha leso sikhundla ngoba kunenge sesikuzwile ukuthi uGrace nguye layo sezathi athathe isikhundla nxa kuyikuthi ezayeyisa umjuru ngokuba ngumama kwakhe kukutsho laye uGrace kameyise njengokuba njalo lokhu kunjengisela ukuthi hhayi umdala lokhu ephila ensukwini zakudala lokuguga phela kuyahambelana abantu bakudala ibaba lokhu besabambelele kuthini omama ngabesintwana so yikho kutshengisela khona ukuthi hayi ukhulu sekukhulile sekugugile kaka ame mbijana yekubusa abanye
kungaba kuludaba lokukhula ukweyisa omama kumbe ulahle umlomo nje njengomuntu omdala umkabi
bona ngani kukabili kungabe kuyikukhula ngoba yena ukhula esikhathini sokubana vele omama benganjani bengabuzi omama behlala nje emkulwini bagcine abantwana okwesibili futhi kungabe kuyikuthi uyakwazi vele ukuthi uGrace umkakhe kasozabuzi ngoba uyamazi umuntu asehlale laye nxa kuyabonwa yithi esingahlali laye ukuthi hayi uGrace lapha uvele yena hayi lokho kokuvusa kakudalelwanga njalo ayisiso siphiwo sakhe loba angaze afundiswe athiweni ayisiso siphiwo sakhe ngibone ngani vele sehle tshaya nkempa zonke nxa zonke ngoba okwakathesa kulaluthanga lutho ngoba uGrace nguye osesamgcinile njengoba siza kuthiwa hayi kukhona okuningi okwenzakalayo bebodwayo uGrace nguyomsizayo lapha nalapha ukuthi ahle aphume khathesi aphume legcekeni athi hayi uvele uGrace ngitsho akuyenzi esayidini likakhulu ngoba uzagcina esenguye oselenkinga engasatshintshwa izigqoko engasathiwani so mna hayi ngokubona kwami ngibone ngani uvele abesintwana uyabe abesifazane uyabeyisa.